soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Wande Tanonoka. Siliyamukela ke kuhlelo ekuseni namhlanje emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 12 Ntulikazi 2022 olamukela ngenjabulo ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Mahere usihambise intatheli izindaba u Edmund Kudzai emthethwandaba we High Court phezu kodaba lokuthi uMahere wathandana losomabhizimusi othadileyo wacitsha umtshato wakhe.
Soke kusho ukuthi kulokukhulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani.
Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi ulokhu phakathi kwemizamo yokuthi amathambo kamuyi agejwe emathuneni eHeroes Acre ayingcwatshwa kwakutsha ekhezi.
Hayi, uhulumende sisithwale senzima, especially thina esihola ngama-RTGS mawusemashobhu ukuthiwa sithenge ngama-US dollar, but siphile njani nxa kunjalo akuphileki.
Izitolo eziningi azisamukeli idola leZimbabwe esekufake abaningi esimeni esibi ngoba behola idola lona lelo elingafunakeliyo eleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change unkosazana Fadzai Mahere usihambise intatheli izindaba u Edmund Kudzai emthethwandaba phezu kodaba lokuthi uMahere wathandana losomabhizimusi othadileyo wacitha umtshato wakhe. Amagqwetha kaMahere aweHoney and Blackenberg athi uKudzai kumele ahlawule uMahere imali ezinkulungwane ezilikhulu US$100,000 ngoba wamhlambaza uMahere. UKudzai owake waba ngumhleli wephephandaba leThe Sunday News ulobe udaba lolu enkundleni yakhe yokuxhumana ebulenjini ethiwa Kukuriko News. Wafaka lemfanekiso kaMahere ehlezi losomabhizimusi okuthiwa nguye ayithandana laye yena ayitshatile uNumzana Dinashe Murapata. Yena uKudzai ulobe enkundleni yeTwitter izolo esithi kasoze ahlawule ngitsho isenti elilodwa ngoba elabo ubufakazi obukhomba lokho akuchoyo. Wengezelela esithi khona ezazikhihliza ezinye imfihlo zikaMahere ezitshengisa ukuthi uyisifebe. Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi ulokhu uqhubekela phambili ngemizamo yokuthi amathambo kamuyi agejwe emathuneni eHeroes Acre ayingcwatshwa kakutsha ekhezi. Unkomo ubikwa watshela umdeni wakhe ukuthi ufuna ukuyabekwa ekhaya emathuneni alabazali bakhe, kodwa owayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe wala lokhu wathi kumele abekwe eHeroes Acre. Isimanga ukuthi yena uMgabe kabekwanga eHeroes Acre kodwa wangcwatshwa ekhaya lakhe koZwimba. Siqoxe lendodana kamuyi uSibangilizwe Nkomo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga kanti indaba yokususa amathambo kababa uJoshua Mqabuko Nkomo eHeroes Acre eHarare esiwe ekhaya eSt Joseph Kobhidi ekhaya akusiyo ndaba encane. Okokuqala kutsho ukuthi khona laphana kulo mzali umama ugogo uMafuyane eceleni kwakhe lo baba omncane uSteven Nkomo. So-ke kutsho ukuthi kulokukhulumisana okuthile emulini emdenini ukuthi kungenziwa njani ukuthi size siba thathe bonke belala ekhaya kodwa ngisho ayoqala nguye umzali omkhulu onguye wayevele wathi ufuna ukuyalala phansi kwabazali so ke kuxoxisaneni lapha kusuka kuvuke yonke inkulumo keleyo so kusaxoxiswana asendaba emfitshane kumbe elula kuza ukuthi ke xa sokusiya ngale ke ekuapplyeni kugovernment ke sokuza ngale indaba futhi so hayi kusahanjwa kanti kusalungiswa kuyasetshenziswa.
Hello ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo indodana kamoyi uDokotela Joshua Nkomo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Izitolo eziningi azisamukeli idola leZimbabwe sokufake abaningi esimeni esibi ngoba behola lona lelo idola leZimbabwe lingasafunakali. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ebeke umthetho kumaviki asanda kwedlula ovumela osomabhizimusi ukuthengisa ngedola leMelika. Izitolo eziningi sezibhala eminyango ukuba labo abangela dola leMelika bengalokothi ukungena ezitolo. Lokhu kutsho ukuba iningi labantu abahola nge-RTGS abasela lapho abangathenga khona ngaphandle kokuqala bangene bathenge idola leMelika. Ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha lakho kuqhubekela phambili kusiba nzima ngoba idola elilodwa selithingwa ngama-RTGS angamakhulu ayisikhombisa 700 RTGS. Ingcitshi ecubulana ezomnotho umnumzana Masimba Kushera uthi ukusetshenziswa kwedola leMelika ngabezitolo siyinsinda baphenduli.
Ukuthengiswa kwezinto ngama-US dollars kuzenze ukuthi abantu bathwele amagabha afuzayo ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi khathesi bazuzi iholo labo ngama-RTGS. So kuyabe sokumele bathengise ama-RTGS ukuthi bazuze ama-US dollars ukuze bathenge ezitolweni.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende ananzelele ukuba yena njengomqhatshi omkhulu elizweni izisebenzi zakhe eziningi zihola idola leZimbabwe.
So ukuzenza njalo ukuthi izinto zingatholakali lula ezitolweni ngoba abantu bayabe bengelayo imali yokuzithenga njalo kuzabangela ama-shortages ezinto ezisetshenziswayo ngabantu mihla ngemihla.
Unkosikazi Faith Banda isakamuzi saseHarare uthi isazokuba nzima ngamandla impilo yomuntu makhaza nxa sokunje.
Hayi, uhulumende sesithwali senzima especially thina esihola ngama-RTGS mawusiya emashobhu kuthiwa sithenge ngama-US dollar but siphile njani nxa kunjalo akuphileki sithwele nzima.
Lokhu kusekelwe ngesinye isakamuzi umnumzana Peter Sitholena othi sephelelwe akasazi lokuthi uzophila njani.
Ngoba sihola ama-RTGS ngapha uziyangena isho uthola funa imali yemelika asilayo thina le imali yemelika sazi ukuthi uhulumente uthi sisayithatha ngabe uyayenza ngabe uyathi kumbe amasalari kube imali yemelika ukuze lathi sikwanise ukuthenga ezinye izinto emashopu ezinjengama-basic commodities ochukela labo sawu.
Uyakhala uZulu weZimbabwe ngokuqhubeka kokonakala kwesimo somnotho elizweni osokubangela ukuba intengo yempahla iqhubeke ikhuphuka mihla ngemihla osokusengezelelwa layo ukuthi kuzamele aqale athenge idola leMelika emkambo wensitha andubana ayethenga ukudla lempahla ezitolo. Imizamo yokuthola umbono kamphathi ntambo wezemali Mthuli Ncube ehlule kodwa uNcube ebeka umthetho lo wathi idola leRTGS alimisanga ukusetshenziswa kweleZimbabwe kodwa abezitolo bahle bathatha leli thuba lokungafuni ukwamukela idola leZimbabwe besithi bafuna eleMelika kuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube yena othi sokunzima ukuthenga izitolo ngenxa yokungemukeli idola leZimbabwe okwenziwa ngabosomabhizimusi.
Yebo kuliqiniso ukuthi kulezitolo ezingasamukela imali yaseZimbabwe zizamukela nje kuphela imali yangaphandle idola leMelika, iRandi leSouth Africa, iPula yaseBotswana, iEuro yaseEurope kanjalo kanjalo. ezintweni nje ezihlukahlukeneyo, akukhathalekile ukuthi yini into yakhona, kuya ngokuthi yisiphi isitolo. Nxa kuyileso sitolo siyabe sikuthengisela mhlawumbe yonke into ethengiswa esitolo ngamadola asemelika kumbe imali yangaphandle, kumbe njalo uthole ukuthi sithengisa ukudla kuphela, ukudla kuyabe kuyikho okuthengiswa ngemali yangaphandle kanjalo. Ngakho kuya ngesitolo ukuthi yisiphi njalo sithengisa kuphi, kodwa zikhona lezo sitolo, izitolo esikhuluma ngazo nje.
Bona abathengisa imali yakwamanye amazwe ezitaladeni laba othiwa ngosiphatheleni, belokhu bekhona na? Njengoba sisizwa uhulumende esithi bazajeziswa bengabotshwa, bayabonakala na?
Lokhe ithengiswa imali yangaphandle emkambo omnyama, njalo kayisoze isuke khona lapho, awusoze uphele umkambo omnyama. Umkambo omnyama kawuqedwa ngomthetho lokuthembisa abantu ijele, uqedwa ngokuthi kube lezomnotho eziza kwenza ukuthi imali yangaphandle itholakale kalula emabhenki. Ngingene ebhenki yami ngifune imali yangaphandle engiyifunayo bangiphe, kungenzeka zona lezo zinto akula muntu ozaya emkambo omnyama. Baya emkambo omnyama abantu ngokuba imali foreign currency ingatholakali lapho efanele itholakale khona emabhenki. Ngakho ke ukukhuluma nje ngomlomo akusoze kulungise lutho. Ukuze imali ibe khona emabhenki kudingeka ukuthi ezomnotho zizale leyo mali ibe khona yangaphandle, kulwiswe i-corruption ukuze imali iye lapho efanele khona iye khona. Yiyo yodwa nje indlela yokulungisa khona lokho, hayi umthetho lokhulunywa usozisebenze lutho.
Umbuzo wami wokugcina, ungasela ukuthi ubona ngani udubo lolo lungaqedwa njani olokuthi kusetshenziswe imali yeZimbabwe kungaqhakathekiswa idola leMelika? Kuyenzakala yini khona?
Imali bayisebenzisa abantu ngokuthi bayayithemba yini, kayichayelwa mthetho? Indlela ezakwenza ukuthi kulunge konke khona lokho abantu abakhala ngakho ukuthi imali yeZimbabwe kayamukelekanga, yikuthi kulungiswe ezomnotho zeZimbabwe ziyenze isimame iqine imali yaseZimbabwe. Ukuze kulunge konke khona lokho kuzadingeka ukuthi ezomnotho zithembakale. Ezomnotho ukuthi zithembakale kudingakala ukuthi politiki ithembakale. Kanti ke abantu asebedlule kukho kubenza bangathemba ukuthi imali yeZimbabwe ingasebenza ngendlela efana. I-history yokusetshenziswa kwayo ikakhulu kusuka ku-2000 kusiza ngapha, kwenza abantu bangayithembi. Kabasathembi bona laba abasembusweni vele. Ngabe ngabathembi imali evela kulabo abasembusweni layo kabayithembi. Ngakho ke asonto elula, kuzaze kugcine kufanele ukuthi kutshintshwe ipolitiki, bona abasezihlalweni zepolitiki ukuze kuguqulwe izinto kwezomnotho. Ngoba ngabe sesekhona bengathembakali, imali evela kubo kayisozithembakali, ngokunjalo izahlala isiwa intengo yayo.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ivandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi likhuthaza abantu ukuthi balivotele ukukhetho oluzayo ngoba lilesiqiniseko sokuthi lingaletha inhlalakahle elizweni lilandela iziqondiso ezimunyethwe lugwalo lwaleli bandla olwe-Matabeleland and Freedom Charter. Umholi webandla le-Freedom Alliance umnumzana Samukele Hadebe utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi basabumba ingatsha ezehlukeneyo zaleli bandla, ngakwelinye icele bekhankasela usekelo.
Umbuso okhona sesizame sazama sacela sakhala sakhini kusobala ukuthi awudalelwanga thina, akukho esikutholayo, kasilalelwa kulokho esikwenzayo. Ngakho-ke thina-ke njengabantu asesikhulile ilanga lethu elisiyatshonela, yiliphi ilifa esilithiyela abantwabenu? Ngoba kunje akukho. Yikho-ke ukwakha le inhlanganiso kungumhlanganelwa, kuyimbuthano walabo abakholelwa ukuthi singazenzela thina, sizibambele sakhe umbuso ongcono ohlonipha abantu bonke, ongabandlululiyo njalo ongavuselela impilo zabantu zibe ngcono. Usekelo lwabantu angeke sisole sithi thina ukhona esihlangane laye. Walokho esikumelayo njenge-Freedom Alliance ukuphikisana lakho ukuthi sisakholelwa-ke ukuthi siyaziqhubeka sikhula. Lokukhulu khathesi ikwakha ingatsha lobumbano lolu zenhlangano ukuthi abantu bangene babe ngamalunga, wakhiwe-ke ingatsha kukhulu uphelise umsebenzi ngapha uhaniswa ungeniswa ezabelweni ungeniswa emadolobheni ungeniswa konke lapho umuntu akhona elizweni lakithi lemhlabeni wonke jikelele lapho thola khona abantu bakithi
selingaphi ngokwakha lezi ingatsha
ye ukwakha kukabili okokuqala yakha ngapha esingathi thina liqanda imhlahlandlela sokunenge ofale kwakhiwe efithi thina yamapolicies conferences ayepolice kuyakhiwa ke esingathi yizo izinqumo zokusebenza umsebenzi oqakathekileyo ngoba kunengatsha zabontanga kulengatsha zabomama kodwa kunjalo singamanga ukukhangela ukuthi wona umumo welizwe ungaphi
sesikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 libona amathuba enu enjani lapho awokunqoba sesikhangela lamanye amabali
i-Freedom Alliance iza nje ngoba uZulu eveze isifiso sokuthi ufisa kube lenguquko empilweni zakhe asisabeli lutho ngoba asisiboni isizathu sokuthi abantu bangaqhubeka bephakathi kohlupho lolu bephakathi kwalolu daka belethuba lokuthi bangazenyula kulo akungeke kube njalo kodwa singalibalike ukuthi umbuso esingaphansi kwawo umbuso wobudlova umbuso obelekisa ukwethusela umbuso obulalayo kwesinye isikhathi ngakho nxa sikhangela ezokhetho kubele sikhangele sisazi ukuthi sisegehena kodwa akutsho ukuthi nxa sesipheleyo ndlela sizahlehlele emuva hhayi sizayihamba siqinile silaye uZulu abayibabanikazi bomsebenzi
abantu sebelazi yini ukuthi ngempela likhona i-Freedom Alliance kumbe amanye la amabandla ngabe lisithi ozanu PF labo CCC lilokhe ligcile emathebeleland kuphela kumbe lizasabalala liye lakwezinye izigaba zeliso
ye abadala bathi sinamuva liyabukwa singabe sisungula kodwa siyathemba ukuthi sizafika yonke indawo angeke uvuke usufike yonke indawo langa linye kodwa abantu bakhona ngezindawo ngezindawo bayalumathisa umlilo sithemba lathi kuyathi kuyagqiba umnyaka yonke indawo esifisa ukuthi kagizo sizofika kizo kuya ngokuthi lapho ihamba khona kuvundile kuyavuma na bala ufika lapho ubona khona ukuthi kuyavuthwa kodwa ukuthi kuyalumatha kugcwele indawo lathi sikhangelele kulokho ukuthi sabalale sabani hlangane labantu lapho ethola khona hlangane lethihlanganiso lapho ekuvuma khona ukuze umbiko lo ophethe Freedom Alliance ufinyelele wonke umuntu ngoba kithi lo ngumbiko wenkululeko kaZulu ngumbiko wenkululeko yabantu ngakho soze sinitshane ngalokho engingalikhiyela abantu lami ngibonga ukuthola leli thuba yikuthi inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze ngikhoqoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelele asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yiyona lizwi lethu sikhulume ngazwilinye ngoba sonke esikufunayo siyakwazi kucacisile nge-Freedom Charter ukuthi indlela yethu lana
Loke ngumnumzana Samkele Hadebe umholi webandla le Freedom Alliance obexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekwobulawayo kusenjalo uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo uhlezi elandula ukuthi wephula ilungelo loluntu Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lodaba lokuthi isibhedlela sakobulawayo esekusileni Medical Center sizaguqulwa ibizo sithiwe Joshua Mqhabuko Nkomo Hospital ekupheleni komnyaka. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umthethandaba we-High Court ulahlele kathana udaba lokuthi kwenziwe ukhetho lwama-by-elections elizweni ngesikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp. Yeah.
Hello, Sister 7, Linjani basakazi abahle, wonke untunga, ujonga, kandamizi, labo sithandekile, awu uNkulunkulu alibusise, abale asethulele izindaba njengoba zinjalo, yabe ngusinyeni, hayi bakithi, bathu bosize ukuhlupheka izindlala eZimbabwe, kodwa akulathiwe singalisho ngoba siphakathi kosize, hayi bakithi, siyezwa okukhulunywayo ngoba uNkomo, hatshi uNkomo bengasomthengisi, bezama impilo yabantu beZimbabwe. Sithi yena ufuna iZimbabwe abewaye ngusecretary sisegangeni wayengakwazi ukuthi uzamhlamukela. Njalo ufuna ukutshela abatsha ngezwa lithi umfana omncane hayi vele ngake amanzi le oyila kuhlangane. Ufuna ukutshela iqiniso eTanzania undaba ningi ungakabe umgakiwe kwaliwa wayehlukana kubo umrogori kwayehlukana kugakabe kwayehlukana lina alikwazi sinethi esikwaziyo. Lanxa lingaze likubeke ebuhleni lithi umfana omncane khonokho akutshoyo kukhuphe umgaki watsha uNkomkhulu namhlanje uchamisa layo watsha ukhuphe ikhu bayafana nje angiboni kulo tshintsho angaze alithathe lelani igama alikhuluma yena ama-distant enhliziyweni ya-president Mubidi okutshengisa nje mhlophe kunaso bantu asibalwa bantwana ngiyalizwa lithi mfana omncane mfana omncane lizakhala zimathusi lingazokheli amanyaso umqondisi layo mfana omncane usibangilizwe layo so ukuthi ukhulile khethana amabandla awenu azalisiza azalimela ngale ndaweni lokho kuselikhalele ukuthi umbe njani vele sesihluphekile sihluphekile ngikutshela iqiniso ngiyabonga ngithi hayi uNkosi alibusise ngiyabonga.
Izani lamanga ikuzama ukuncenga amasobhuku ukuthi akuncindezele abantu ebathembisa ukuthi bazawaholisa. Abantu behlupheka kangaka elizweni, amadokotela awaholi aphethe izimpilo zabantu, amatitsha kawaholi ayiwo ayenza uhulumende babe ngohulumende ngemfundo ababanika ingqondo zonke zokuhlakanipha ezokubusa ilizwe zisuke ematitsheni kodwa aba kwanisi ukubapha ilungelo labo elikwanileyo bathi bazanika osobhuku imali ingabe ingeyani babathandelani osobhuku babenzelani okukhulu okudlula okwamatitsha okudlula okwamadokotela ngamanga ezanu siyayazi izanu siphelelwe sizama ngendlela zonke zanu uphelelwe kuphelelwe sibili subutha lezibi ubone ngani uphethe izinto ezinhle kati uphethe izibi titoti ngeza siyabona.
Ninjani kustudio 7 siyalibingelela abantu bakithi khona ngapho yentungamile inkomo yasithumela uzibala iindaba zeZimbabwe hayi siyaziza ntungamile kodwa-ke mina ngesicelo ntungamile sokuthi nxa kuvuma enhlelweni zomsakazo westudio 7 imbiko le siyithumela kuma audios kunganjani ntungamile inkomo ukuthi nidlale ngezikhathi zantambama ngoba kulapho siyabe siyithe gwaqa kustudio 7 silalela ukuthi kwenzakalani kukhulunywani abantu bathini imbono yabantu ithini xa liyifake ekuseni ntungamile umuntu wezimbabwe ekuseni ngesikhathi elizifaka ngaso ikakhulu ezisindebele ngabo-2A7 hayi vele siyabe sesiphithile nasesisemsebenzini sesikhwanda ndoda ngoba vele isikhathi sokuthi uthi indlebe siyabe sesala ngoba vele siyabe sikhwanda lapho uvele kungela lutho khona mihlawumbe ekhangela ukuthi mhlawumbe ngingadubha imulile kodwa ntambama siyabe sesihlezi sesisentshisa ushonye kusenzakala sesifuna ukuzwa lokukhona yiso nje isicelo sombono engilawo ama-audios esiwadlale ntambama iindaba eziqakathekileyo ezitshisayo ntambama kakube yikho lapho eziphuma khona izicela ukuthi nizithathe nizizwe masinyane singakazizwa lathi ngoba okunye siyabe sesiuzwa sokuphumile kwamanye amafoni ethu lapha sizwe lani selikukhuluma kodwa-ke sikhangela ukuthi istudio 7 isinikezi ezingaphansi kwamazi indaba kodwa le ama-audio sifuna ukuzwa imibono yabantu bakithi sicela lidlale ntambama hayi isicelo ntungamile inkomo.
Sanibonani basakazi Studio 7 ukhuluma kuEvan Sindebele esigabeni sakoBhodo eMsiriswiri. Na njengalokhu lami ngiyiyouth elisakhula bengifisa ukuthi wonke amayouth makusuka ukhetho luka-23 lonke iyouth asambeni siyevota, sambeni siyevota amayouth. Noma ngomzali ulabantu bakho belesithupha bephelele ungachiya umntwana ekhaya, asambeni siyevota, asambeni siyevota ngokuningi mayouth, asambeni siyevota ngokuningi mayouth. Silethe inkululeko ezweni lakithi, akwenzi ukuthi sibe silokhu esichaphana lamabhoda sidloza ingwenya. Sisiya kwamanye amazwe sizama impilo, asambeni ukuphela thina siyevota ukwenza ukuthi silethe inkululeko ezweni lakithi. Mina ngiyabonga abasakazi be-Studio 7.
Yebo, yebo, ya, siyabonga Studio 7, siyabonga Studio 7. Ya, ukhumalo na MK, MK, hayi siyabonga. Usilethele izindaba ezimnandi, hayi, kuhle. Siyabonga umsebenzi olwenzayo. Lisilethele izindaba. Ya, bakuyovota, mina abantu bavote kahle. Ya, bavote nithokazi. Bavote nithokazi, nithokazi bathi ezenza kahle izinto ezosikhulumela. Bathi ye-right nithokazi.
Ya, linjani, linjani u-Studio 7, linjani umama oseZimbabwe. Osemadopo emele isisi abantu siyacela ukucela ukukhuthaza abantwana balungise kahle, balungise kahle. Sithwele nzima athe sokunja sizwa ngalutho emasimini. Sebexotshile nama NGOs ayazise bunzimeni. Umama oyumfelokazi ngigcina abazukulu, hayi kunzima abadala, kunzima shuwa. Asikwazi ukuthi senzeni, asisakwazi ukuthi senzeni, lokhu kunzima. Siyacela sibili bakhuthaze abantwana, libakhuthaze, libakhuthaze eZimbabwe yabheda.
Sabona mthwakazi omuhle linjani. Ngiyalibingelela, mina ngingumoyo wakwenhlaba. Hayi, ngiyabingelela nje umthwakazi omuhle. Hayi, siyabonga lokho elikwenzayo, bakithi ukugqugquzela abantu ukuthi bebekwazi ukuthi umthwakazi ilizwe lalo elizimeleyo elifanele lihlukanisele, lihlukaniswe ukuze abantu bephile kuhle, ngoba siphila nzima ngaliphahle khona. Siyacela ukuthi abantu bebambane lapho bebone ukuthi abantu bayanga. Siyabonga umthwakazi omuhle.
Linjani bastube Studio 7 abahle. Mina ngilombuzo engubhekisa kumqondisi moyo webandla lemthwakazi. Ngiyamuzwa sekulusola kakhulu ubaba uNkomo mnegama nguWitness Ncube. Usola kakhulu ubaba uNkomo lapha ngothi wadayisa ilizwe, kodwa ngoba phela uNkomo ayeso sikhathi wayengumuntu njengabantu bonke, ama mistake enxa sithi wawenze nangendlela akhuluma ngawo, ngandlela akhuluma ngayo. Kodwa ke yena kunguye wayezokwenza njalo umbathisa ucathi konke into azama ukuyenza uzoyikhona yini. Yazi umdala lo into ayikhulumayo leyo, ikhuluma into enzima kakhulu, ikhuluma into enzima kakhulu, ngoba into afuna ukuyenza namanje yena kasoza ayikhona, yena ngokwakhe kasoza ayikhona, and uzobulalisa abantu futhi ayibazombulala.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyazi abanye liyakhala lisithi imilayezo yenu alizwa emoyeni, kodwa esikhathini esiningi okubangela lokhu yikuthi liyabe lithumele imilayezo yabamide kakhulu. Nxa imide siyaswela ukuthi siyidlale ngesikhathi bani. Sibongile.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Kwezemelika, udaba lokucishwa komthetho wokuvimba abesifazana abezithwele ukuthi basuse izisu nxa befuna, lokhu usidla uBhedu. Ngenyanga kaNkwenkwezi, ibhentshi labehluli bomthethwandaba uphakemeyo owe-Supreme lavumelana ukwesula umthetho othiwa Roe versus Wade osebenza okweminyaka phose engamachumi amahlanu 50. Ivumela abesifazane ukuthi nxa befuna ukukhupha isisu bengela bathole imvumo yakhona. kwezinye izigaba zelizwe kubikwa amakhulu ezisebenzi zezibhedlela ebezisusa izisu abaselamsebenzi. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Isikhulumeli sebandla le-CCC inkosazana Fatsai Mahere usehambise intatheli zindaba u-Edmund Kutsai emthethwandaba phezu kodaba lokuthi wamhlambaza ngokuthi uyisifebe. Umdeni kamuyi umnumzana Joshua Nkomo uthi lokhe uqhubekela phambili ngemizamo yokuthi amathambo kamuyi ayegejwa ayefakwa kakutsha emathuneni ekhaya eKezi. Silugqiba ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande. Asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngowa past 7.